So we see card descend about VOA in the valley.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhlazi ku-20 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amagqwetha kaMnumzana Sengezo Chabangu athi uChabangu kasoze ekele ukusebenzisa umfanekiso wobuso bukaMnumzana Nelson Chamisa emaphepheni okhetho.
Na umnikazi wobuso lobo enguChamisa esesila ngifuni lobuso bami ukuthi libusebenzise ngendlela engayishiyo, yikuphambana lokho.
Ibandla lezaphu lithi alisoze liphatheke kukhetho lwamabhayi elections okudinga amalunga ayidalele ephalamende mhlazi ku-3 ngonhlolanja omnyaka ozayo, ngoba alilamali yokubhadalela labo abancintisayo.
Lawa amanye ama-eleshini ayinkluda e-MP kuba nzima ukuthi iparticipate, ngoba uyakhumbula ukuthi imali yakhonjwa.
Izakhamizi zedonsa esilobela zikhala ngamasela antshontsha amadonki.
Amadonki asentshontshiwe inani baba Gande, ngingakutshela amanga. Engikwaziyo ukuthi inani lamadonki eselithethwe ngabantu bentingo besitshontshela izifuyo zethu alinengi kakhulu. Mina ngedwa personali njengokansila abantshontshela ngu-9 bavula ensimini yami baquma ucingo bathatha amadonki amangu-9.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amagqwetha kaMnumzana Sengezo Chabangu athi uChabangu kasoze ekele ukusebenzisa umfanekiso wobuso bukaMnumzana Nelson Chamisa emaphepheni okhetho. UChamisa ulobele iKhomishini yokhetho iZEC izolo incwadi esithi kumele abancintisa kukhetho besekwa nguMnumzana Chabangu bengasebenzisi umfanekiso wobuso bakhe emaphepheni ahanjiswe emthethwandaba weNomination Court. Kodwa amagqwetha kaChabangu alobe izolo incwadi esithi ubuso bukaChamisa bafakwa emthethwandaba njengophawu lwebandla le-CCC, ngalokho kalalungelo lokuthi lungasetshenziswa phansi kwebandla le-CCC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe uMnumzana Thandeko Zinti Mkandla olilunga njalo lebandla le-CCC.
Na umnikazi wobuso lobo enguChamisa esesila ngifuni lobuso bami ukuthi libusebenzise ngendlela engayishiyo, yikuphambana lokho. Angithi ubuso bakho obami lobukabani ngoba yena lowo muntu, ngoba buyisibonelo engathi ngesilungu i-identity ukuthi ngasikhuluma ngozibani, sikhuluma ngomuntu onje. Nxa manje umnikazi wobuso lobo engasafuni, yekelani dinganini obunye ubuso belisebenzise obenu. Asikhulumi ngombala oyiyelo, asikhulumi ngamabala u-CCC, sikhuluma ngobuso obulomuntu ophilayo. Kodwa hayi, kangifuni lisebenzise ubuso bami ngoba buyi-identity yami. Ubuso bomuntu lolalowo behlukile ebusweni bomunye umuntu. Mina elihamba ngendiza liyakwazi ukuthi nxa ufika esikhumulweni sendiza kumbe e-airport, kwesinye isikhathi balikhangela laphana, uphongikhangela nje emtshineni, umtshini uzakhupha kuhle ukuthi ungubani, ngoba lo lalo emhlabeni wonke jikelele ulobuso obungobakhe yedwa. Ngisho lamawele amaphahla bangazi bayafana nemetweni, kodwa kule mpawu ezikhona ezisithekileyo ezehlukanisa iphahla ngephahla. Loko kwamagqwetha kasengeza ukuthi ubuso bukaChamisa bulani lithi Triple C ngamanga nxa yena uChamisa ethi kangisafuni lobuso bami sokufanana lalokhu ngesilungu esingathi political rape kukhona abakuhlosileyo kabachiyane lobuso bomuntu nxa esethi kangisafuni kafuni kutshengisela ukuthi balenhloso embi engayifanisa lobuthakathi okuthiwa abantu bayakhangela ubuso bomuntu bamhlabe ngenarithi ngesizwa kusho njalo kulaba abahamba kulaba osuwalo abanye abathize mina kanguzwisisi yibubheda nje kukhona abakuhlosileyo kabahlosanga into enhle
khona kathi kungani kukhanya kungabi lula ukuthi umnumzana Cabangu axotshwe kuthiwe sexotshiwe ebandleni le-CCC
iye ungatsho njalo Gande ukuthi kungani engaxotshwa okokuqala ngokwazi kwami yebo uChabangu uthi lo nguChabangu sengizoChabangu abaningi siyamazi lelo liqiniso kodwa esingamazi eyikho khona yiloku azithi uyikho khona uma zibeka inkunzi yomdaka athi ungu-interim secretary we-CCC secretary general manje nxa sisithi siyamxotsha lesikhundla leso sivele singekho uyamxotsha usithi umxotsha ngaphi angazi ubesezwisisana uxotshwa into ebabheka ebonakalayo nxa exotshwa ku-CCC ezithi uyi-interim secretary general yena engayisiyo one number two lesikhundla leso singekho uyathi umxotsha ngaphi angabona sibili kuyezwakala lokhu uyaxotsha umuntu ozinika isikhundla esingekho enhlanganisweni esingesakhe lalaba abahambisana laye lina lingelazi uyamxotsha njani ongasiyo wenu ngokwezikhundla lezo ezikhona kuba lukhunyana nxa se esexotshwa kusho ukuthi kuyavunywa phela ukuthi ungu-interim secretary general we-CCC okuyisikhundla esivele singekho
lo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ocubungula izombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC Ibandla lezaphu lithi alisoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections olokudinga amalunga edalela eParliamente mhlazi ku-3 ngoNhlolanja umnyaka ozayo ngoba alilamali yokubhadalela labo abazancintisa. Ukhetho umthetho uthi abancintisa kulolu khetho kumele bahlawule imali engangenkulungwane eyodwa yamadola eMelika i-US $1,000 ngamunye okuyimali izaphu ethi ayilayo. IZimbabwe Electoral Commission ikhwezela imali phambilini kokhetho olukhulu olwenziwe ngoNcwabakazi isuka kukhulu i-$100. Ukhetho lwama-by-elections lolu ngolokugcwalisa izikhenqe ezivuleke ngemva kokuxotshwa kwamalunga e-CCC edalela eParliamente ngozithi nginobhala jikelele waleli bandla umnumzana Sengezo Cabangu. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Sibangelizwe Nkomo.
Ngizangena umkhetho olidlileyo olwama-award councillors ngoba lingala mali ebhadalwayo. Lawa amanye ama-election ayinkluda e-MP kuba nzima ukuthi siphathisiphete ngoba uyakhumbula ukuthi imali yakhwezwa nguhulumende kule iveki ukuthi imali isuke ku-zero eyama candidate ama-MP $50 isiya $1,000. So kunzima kakhulu njengenhlanganiso thina izaphu esisasungulayo isikhwama sethu sasingeke sike sifinyelele idala lolo ngani ngoba ngokubona kwethu kusekela amaningi futhi ama-by-election alandelayo so asingeke siphumelele ukuthi sixotshane layo wonke noma nje besifisa ukuthi simele abantu sigcwalisise ingxenye yethu yokuvikela idemokhrasi ngokuvota kodwa kuzasekhila ngalolo hlobo kungaleyo ndlela ukuthi asilamali asilasikhwama sokwenza ama-by-election.
Alizange licabange yini ukuya enkantolo ukuyayicela ukuthi iphoqe izegi yehlise imali ebhadalwayo?
Wabona iziphithiphithi zakhona le siphangiphangi sakhona okwenziwa ngayo into leyo thina sasilokho sisakhangeleke ukuthi sikhulume ngama reforms, electoral reforms, le security sector reforms zonke ezinjalo. Sasesijunga ke lokuthi PPP lo kampanje zayinto lokho sasathola isikhathi kwenkantolo kaNkomo.
Khona siyabona elizweni babankomo abantu abaningi bayakhala ngemisebenzi engatholakaliyo, imali kayibambeki, izinto ziyadula, kuyiwa nje kukhisimusi. Abanye bathi hayi kabasoze bayibone bazayizwa ngomnuko kuphela. Ungathini ngokwenzakalayo?
Lapha babankomo kulomzimo okungakazibuboni. Sasithi kumbe sekungene leyo Second Republic okuthiwa iyalalela kuthiwa ngomuntu wonke izinto kuyathi izinto ngamandla lawo iy'ndebelo zisiba nzima ngamandla ukuthi udle inkukhu ngokwayo kumele ube le-$10 le-$12 uyayibona ngapha akulamisebenzi imiholo yakhona ayikho abanye baholisa izintoabhedola khona kuthiwa i-RTGS kulokunzima lapha babankomo kuye kuthi kekunjalo kuye ama-politicians badlala nezikhathi zabantu kono kwenzakala ukuthi iphitiphi lemali khani ngizidlala nabantu ngizidlala amavotes namavotes okuyiwa abantu abadala bayahlonitshwa besetshenzele kodwa kubhizi kuyalwiwa iphitiphi baba asazi uyabheda ngani ntungamini angazi uyabheda ngani into leyo inzima yokuhlati kuyahlezi kaba ungahlelisi ngani ngamadlwani ngani kunini kodwa ukuthi uyakhangela ukuthi hayi kudlala ngempilo zabantu la hayi kunzima phakankomo kunzima.
Hello ke ngomnumzana Sibangilizwe Nkomo umkhokheli webandla eliphikisayo elezabu ube xoxa icingweni lo ntungameli Nkomo we Studio 7. Izakhamizi zedonsa esilobela zikhala ngamasela atshontsha obabhemi amadongi. Izakhamizi lezi zithi lolu dubo soluleminyaka kodwa amapholisa awancedi ngalutho. Imizamo yokukhulumisana lamapholisa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba yehlule. Kodwa senelise ukuxoxa lo kansila walumango umnumzana Willard Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Okwenzakalayo ukuthi bayabuya ebusuku babutha amadonki abantu bangavuka ekuseni sebetholta amadonki kase kwamanye avulelwe ezivayeni, amanye akhutshwa ezinsimini kuqunywe ifensi, amanye athathwa emadlelweni thathwa aqutshwe ngobusuku ehanjiswa khona lentingwe amasela. So abantu mase bevuka ekuseni ukuthi kahle bavuke belandele impahla zabo ezijonjiweyo bawutote umzila uzuyengena entingwe bangafika into zabo ukuthi bazithathe into zabo. Amasela lawana sebebizana bachayelana amakhwelo bachayelana amagabha baphuma emizini bonke behlasela abantu bakithi abazobuthi into zabo ezijontshiweyo. Sokwenzakale kaningi sibili umnyaka ophelileyo babahlasela abalimazi abanye basilela ezibhedlela abanye lakathesi bayizilima belinyazwa khona lentimo amapholisa ayakwazi khonokho. Abakathesi lokhu okwenzakeleyo okweviki yona lephelileyo batshontsha idonki zakotshabango thatha bahamba lazo idonki zakotshabango ngata emdudla idonki zakotshabango ngabona nguye yedwa umtade ezezelela amadonki angananngcono amaningi sahamba entingo so bawangxamile bawathatha bahamba lawo konale bala bavuka kizakhamizi zaqoqana ukuthi asilandeleni amadonki ethu madoda siyencedisa imuli yakotshabango. Yikho-ke bafike bahlangana khona lo dubo atshaywa kabuhlungu balimala omunye waze waqamuka isandla ngabona usempilo so esibhedlela fakwe lamaplasti ezandleni la betshaywa betshayela idonki betshaywa ngezavutha abantu bentingo batshaywa ngezavutha cha ngezigodo ngabantwana kwabo ungabafana okuncane lokhu kuyabe kulandela oyise ngemuva kuquma izigodo ngamahloko kubaphosela udobha amatshe ezavutha kubaphosela ukuthi balwe phambili ngayo. Yilo hlupho esendlangane lalo lapha sokunzima sibili angikwazi ukuthi kathi imihlolo bani le engiyibonayo
manje. Ngokubona kwenu libona ngani ngabantu abavela ngaphi abadabuka ngaphi abayenza ubusela lo?
Abantu laba babagande asiphumputhi asicabangeli ngabantu bentingo ngoba zonke izifuyo zethu zigcwele khona ngayo. Indawo liyana ebahlala abantu bakhona bahlala bavumelana ukuthi singamasela sonke la sihamba sitshontshe izinto zabantu zingangena lapha kula muntu ofuza abuye ezosingenela athathe izinto la amapholisa bayehluleka ukuthi bangene khona ngayo. Indawo enzima kakhulu baba isigaba sonke ogogo bangikhona okukhulu bangikhona ngamasela wodwa kumbe imizi engasomaseli ngabambili bemthathu kodwa ke yazi la ukuthi kuthiwa khona zonelwa mvuyinye. Sithatha isigaba njengesentingo sithi umuntu wonke lenkukhu zabo lembuzi zabo konke ngamasela ungangena khona ungaziwa udinga isifuyo sakho singene kuleyo ndawo awusoze uphume uphila ngoba lo mnyama uyaphuma ufile usuyisidumbu
maningi okunganani amadonki asetshontshiwe
amadonki asetshontshiwe inani baba gandeni ngakutshela manga engikwaziyo ukuthi inani lamadonki eselithethwe ngabantu bentingwe besitshontshela izifuyo zethu alinengi kakhulu mina ngedwa personal njengokansila abantshontshela ngunaye bavule ensimini yami baquma ucingo bathatha amadonki ngunaye amithiwe ngabona ayengu 5 kutsho ukuthi 9 plus 5 afika azalwa khonale abangingaki 14 amadonki abantshontshela wona mina yimi ngedwa engikwazi ukuthi ngatshontshelwa manga umuzi ngomuzi wonke olamadonki edonsa akula muntu oledonki athathwa wonke abanye bethathelwa 10 abanye bethathelwa 11 abanye bethathelwa 15 abanye bethathelwa 20 abanye bethathelwa 3 abanye bethathelwa 2 abanye bethathelwa 1 wonke amadonki akusela donki batshontsha indawo zonke baze bangena konke kunesigwe mhlawumbe uyatshisa domlanda wachapha umfula ugwelu wayetshapewa maholokohlo batshontsha simana makoronga nkuba akula sigaba abangafiki kiso izinduna zokutshontsha amadonki lezo
Lo-ke ngumnumzana Willard Moyo ukansila wedonsa esilobela engwebandla lezano PF Ngesizwe ezivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi izulu elinayo elizweni lezinsuku lilakho ukuqhubeka kuze kube ngolwesine. Iphephandaba lobulembo leNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi kulamalunga amabili awebandla leCCC aphanyeke amaphepha emthethwandaba weNomination Court ezimele. Ababili laba ngabathi oyenqobe kukhetho esigabeni seChegutu West umnumzana Admochi Vero lo mnumzana Oliver Mtasa oyenqobe esigabeni seZwimba East kodwa bakhona abanye abancintise abazancintisa kulolu khetho bemele ibandla leCCC kungakhathalekile lokuthi abanye babo abamela leli bandla beqotshiwe baze baphinda baqotshwa Uma manje sengilithiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Kanjani Studio 7 labalaleli nabo bonke abasithethele intambo hayi lizwe baze balibulala ilizwe lakithi ikakhulu thina abantu abatsha hayi akusela themba ngeZimbabwe shem angazi ukuthi uNkulunkulu kophini intotsana yakhe uJesu Kristu umhlaba unje so abantu abaselaqiniso abakhokhela abalaqiniso kuyafana nje siyadinga nje iqiniso okasiselalwa salitholi and iBhayibheli lithi uthando lo zophela ngensuku zokucina ikho lokho esikubonayo hey hayi safa
kusithithu seveni livuka njani livuka njani hayi thina siyavuka bengicela lingidlulisele umlayezo lowo lokhulumayo ngumzinga yedube ngiphuma ekhaya etsholotsho emzini omkhulu komachudula komazivisa ngumzukulu wakomazivisa ngizalwa uFrancis Dube elinye ibizo lakhe abadume ngalo kuthiwa nguBulethi umntakajani owayesele benza enyama endlovu ubaba wakhe uFrancis wangikhona ngubaba wami ngamgcina ngo-96 ngingugrade 1 bengicothi ma ekhona ongabe mazi uFrancis Dube mazibisa kumachudula ekhaya amabizo la ngawakhe wonke ngumachudula wangikhona ubaba wami lo ngiyamdinga bakithi ma kukhona ongabe emazi engibambe enambeni ezithi plus 26716684300 maye ngabe khona umazi kumbe maye labantwana ngake ngamzwela ukuthi awuseplum tree iplum tree yangikhona zangaya ngabayazi wayethethe umama isibongo sakhe umama ngikhona kuthiwa ngumachuma
sarabonani ngesitudio 7 ngenjengendlela ngindebo hayi abantu bezanu laba bayayo plantains and mature. As well as the skinny way you take it, as well as the mutual room to after plantains and mature, I want to help you to leave a
Seven, Studio 7 nivuka njani? Kati ama message la kufundwa wapi? Kumbe amanye aphenqa nje kuphele ukuthi hayi lokwakulancedo kubekwe side. Kube namanye ampela ayaziwayo ukuthi hayi lengekabani imeli ifundwe every week. Uyazi ukuthi bantu bezimbabwe ngobuningi bethu sizijubhidi kakhulu. Uchabango lo Chamisa baxoxa daily ekuseni lantambama. Into eyenziwa nguChabango, uChamisa uyazi clearly njengoba nisizwa naleli igqwetha likaChabango ukuthi liyatsho ukuthi ukuthi uChamisa ngowakho umlomo kakazi atsho ukuthi uChabango kamazi. Vele yena owabona umuntu okuthi uzathe ngupresident weliwe party athula ngani ukuthi ufile akusela triple C lapha nje kudlala ngabantu. That's why ubaba uAmbrose Swinde the inkinga abantu beZimbabwe sesivotela amaparty asisavoteli abantu esiwabontu bengasisiza. Khona manje abantu bezanuPF ama MPs atafuna izimoto ezidura izindlu afuna ukuya emahoteleni labafazi babo. Line lavotayo konke khonoko alilazwi lokuthi liyakufuna. Ku-triple C khona manje isiphansi phezulu mdala awungeke wazi ukuthi kwenzakalani. Kodwa kulowu labanye abantu hey uChamisa uChamisa yikumenemene lokugcina uChamisa wena uyothengisa i-triple C.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations ubukhangelelwe ukuvota izolo ukuze kumiswe impi yakwele Israel lebutho leHamas ngenjongo yokuhambisa ukudla esigabeni seGaza. Elemelika selivimbe amavoti ambalwa adlulayo ngoba lisithi awayethesi icala amabutho eHamas. Kambe izaphela njani limpi? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Ke Hamas ileyile Israeli ukuphela kwayo ngokubona kwami ukuthi bahlalisane phansi bavumelane nge two state solution eyayiphushwa ngo Barack Obama labo Bill Clinton, ngoba ukuthi iIsrayeli layo iqhubeke ilokhe iinvader umhlaba owama Palestinian befaka ama settlers abo lapho, yiyo into eyenza ukuthi kungabi lokuzwanana phakathi kweIsrayeli Hamas. And okunye iHamas I think I sell a choice manje kumele ivisele abathunjwa laba eyabathathayo from Israel, ngoba Israel ayisozi stop. Israel ithi yona izimisele ukuthi vele ibhubhise konke ukuthi stop iHamas once and for all, ukwenzela ukuthi iHamas iyekele into yayo yokube invader iIsrael. So ngaphandle kokuthi bahlale phansi bakhulumisane, angiboni mina kusiba lokuthula eMiddle East.
Ngokubona kwakho umongameli Joe Biden uyiphatha njani indaba yonale e-Israel? Sinzwile esitshengisa ukukhathazeka ngendlela i-Israel engani lwisa ngayo abeHamas okuthiwa khona sokubulawa abantu mahlayana. Ubona njani udaba lo?
UBiden usewuzimene masiya ngaseqinisweni ngendaba ye-Israel, ngoba i-Israel ivele ile support eningi lapha America. And so ukuthi uBiden angayisupport Israel kungamfaka ebunzimeni. But sibone ukukhanka ama demonstrations enziweyo amaningi worldwide actually ekondema indlela iIsrael ebomba ngakhona iHamas, ngoba sekufe abantu abaningi especially abantwana, and into le ayiphathi abantu kahle. And so uBiden akafuni ukuthi at the end of the day abonakale njengomuntu osupporta ukubulala abantu njalo abantu aba innocent ama civilians esibona kusenzeka eGaza. So uBiden I think yena either umele atshele Israel ukuthi no, imani kancane njengoba belokhu ezama ukuthi athi makube le ceasefire, but the only way ukuthi iAmerica umele ingathi iya stopa i financial support lokuthumela izikhali eIsrael makuthi Israel ayivumi ukuthi kube le ceasefire ukuthi kuhlaliswe phansi ukukhuluma.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekhona pha kwele Melika. Nguye ke osifikise emaphethelweni ohlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amagqwetha kamnumzana Sengezo Chabangu athi uChabangu kasoze ekele ukusebenzisa umfanekiso wobuso bukamnumzana Nelson Chamisa emaphepheni okhetho njengophawu lwakhe. Ibandla lezaphu lithi kalelisanga ukungena kukhetho lwama-by elections. Izakhamizi zedonsa esilobela zikhala ngamasela antshontsha amadonki. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazo ezinye njalo ngo 7:30 ntambama.